Abathi bona iMDC kayilahlekelwa nganxa ilahlekelwa ngamalunga amabili. Politics is a game of numbers. Lawo uyazizwela komuntu abantu lawo akhuluma manga lawo. Uyazi ukulahlekelwa ngamalunga amabili. Njalo amalunga amabili nalawo alabalandeli, former members of parliament, ade bengamalunga edalela eParliament, ngabantu abalabalandeli, ngabantu asomuntu abantu ababili, abantu abaningi kakhulu bona abafulatele iMDC Alliance. But bayaziqinisa nje kuphela bethi abalandaba ngoba kade bengasomalunga edalela eParliament. Akusiko iqiniso lelo. Abantu laba bengamalunga edalela eParliament. Lanqa abasebelwana omunye wayesexotshiwe edalela eParliament kumbe kwabanjani. Kodwa akutsho lutho konoko, kodwa balabalandeli. Iqiniso nje lithi balabalandeli. Ayisibo bonabo abantu babili kuphela, baningi abantu ngemva kwabo bonabo bantu. Badale umonakalo omkhulu ngokuphuma kwabo khona ngale bachigephe enkulu kakhulu kubandla leli MDC Alliance.
Bakhona abathi ukusuka kwamalunga eMDC siza kubandla leno kuveza ukuthi izano iyahlanyela abantu bayo kuMDC ngenjongo yokudiliza leli bandla esingathi infiltration ngesiNgisi.
Infiltration leya bakhuluma ngayo angiyiboni lapha ngoba ngithe umlilieni kuzizathu zakaze thulileyo ubekile sobala Nkomo wathi ukuthi hachi kuMDC lapha babesuke bayakhona basole lokhu lalokhu 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 kuzani uPF ngapha babona kulikhaya elingcono ngoba kulalokhu lalokhu lalokhu sebekwehlukanisa. Akula infiltration la, vele infiltration yani Nkomo? Kati khangele ukuthi oChebundo ngama-founder members eMDC ayeqine kakhulu ekuqaleni khona pana oChebundo laba ngabantu ukuthi ungabona ukuthi abantu abanjengabo oChebundo sokuthiwa ngabantu ababe infiltrated zanuPF. Udlubuntu umuntu oyikhuluma konoku lamanga umuntu ogcwalisa nje izifiso zakhe ngendlela engayisiyo. Ayisikho lokho. Yiko ke engithi mina konoko kodwa kuyatshengisa ukuthi abantu laba vele bona iqiniso kwabalimeli bona bathi kule infiltration. Infiltration yani abantu basola abakusolayo abantu beMDC siyabanxusa kababuye ekhaya nxa izinto zezizimbi ngale umadudu wakhuluma wathi abantu njalo bezanu PF abacreate umumo ovumayo ukuthi abantu nxa bebuya ekhaya bebamukele kuhle bengabahamukeli ngendlela engayisiyo okugcina labanye labana besesaba ukuthi babuye ekhaya.